uhulumende engekela ukuholisa ababalisi abahlulekileyo ukuthi babe semsebenzini ngoba abala mali, siyahamba emakhotsi ngoba ababalisi laba abazikhethelanga. Uhulumende nguye uyenza ukuthi abalisi laba bangayi emsebenzini ngoba abaholisi imali eneleyo yenza ukuthi babe semsebenzini. So siyahamba emakhotsi ngoba kuyabe kungekho emthethweni ukuthi ayekele ukubaholisa imali. Ukuyethusela ababalisi akusoze kuyenze ukuthi bathole imali njalo babuyele emsebenzini. Umongameli welizwe kumele alungise indaba yeholo lababalisi, abaholise imali enileyo nothi ubayethusela. Kathesi kulama-videos abantwana abayenza ukungezwa ezikolweni, ama-videos ankhona ayasekhuletha ku-social media ngoba akula ababalisi ezikolweni. Lokho kokuthi ababalisi abangekho emsebenzini abasoze bathole iholo labo, akukho emthethweni, noma bengathi abasoze bathole imali yankhona, kuyafana ngoba imali esiyiholayo vele akula lutho.
Umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Matema simzwile esithi ababalisi abafika phose 29% baya ezikolo njalo bayenelisa ukuthi beqhube imhloliso. Libona ingani labo abahambayo bengenza ukuthi ukukhalala kwenu umsebenzi kungaphumeleli na?
I-30% yababalisi laba ikhulunywa ngumphathintambo wezemfundo kayisiyo isezikolweni. Lawa ngamanga asegcekeni ikuzama ukukhazisa ukuthi kule something enzakalayo ezikolweni. Thina sayenza i-survey sathola kule 2% yababalisi yiyo isezikolweni. So singakhangela abantwana wo-form 4 bayenza average of 8-10 subjects, labo A-level bayenza an average of 3 subjects. So ababalisi laba abalutshwani abasezikolweni abathenelanga ukuthi bafundise ama-subjects amanye onalawo ayenziwa ngabantwana onalawo. So abantwana abafundi batshona behlezi beyenza okungezwa esikubonayo kuma-social media. So ababalisi laba abakwanisi ukuthi ba-invigilate nokufundisa ama-examination classes. So isikolo kungcono zivalwe, kungcono isikolo zivalwe.
Sikhuluma nje selingaphi kunkulumo lohulumente, kukhona yini okwenziwayo kumbe kuyahlala kunje?
Sayenza umhlangano lohulumende ngomuvulo, samnikiza izikalo zethu ukuthi sifuna asiholise imali engenga $520 ngoba yiyo kade siyihola kudala ngomnyaka ka-2018. So akasiphenduli, akula inkulumo ezenzakalayo kathesi ngaphandle kokuthi yena uyabe lokhu esiyethusela kule kuthi alungise izikalo zethu. So thina siyabe silokhu sihlezi asilugcobi emsebenzini.